isizathu esenze ngingabi khona ku-Wi-Fi ukuthi sangahambisa i-application ngoba kukhanya kuya-applywa kufestival yakhona, so ngahambisa i-application. So kutho ukuthi kayizange imithe-ke ama-requirements abo khona ngale njenge-festival. So yikho engingakutsho ngoba ngikuthethe ngayona le ndlela ngoba i-application yahamba but akusatholakala ngi-response. Ngingazi kwabona kubona ababacina ama-applications abo amukelwe ukuthi bona babe bekwenze njani, but mina ngokubona kwami mbona ngani kungani ku-complicated kwamabulawayo musicians. Ukuthi anto bona ama-panel afana lawana abo-Wi-Fi isikhathi esiningi kabe kungabantu abangale abanga-understand-i kuhle umusic wangapha kobulawayo, so isikhathi esiningi abawukhonsidi kakhulu umuzi kwanga ngoba kabawu-understand.
Sizikhulumela ngezakho inhlelo, uqhubeka njani umsebenzi?
Ye, mina kade sengabuthe ukuthi kulama-various projects engibhizi ngawo enisawalungise ngikhangele ukuthi ine-month or two abe phuma. Eyakuqala kule project kamfana loyazala okuthiwa ngumsezinani. So nisamyenzela i-EP yakhe yafani engaba-rapi, then kukhona omunye la umfana osakhula la kuthiwa nguzikozi la nisamenzela i-EP yakhe, then bese nisenza kuyami i-project. I-fan base ilokhu ikhula okuzwayo, especially after i-success yesingle engayenzayo uvumelani sangoma. I-fan base yakhona sikhulile kakhulu, sebebaningi kakhulu abantu abalandela ama-projects ami apha. Abatshela khona ukuthi bekhangele into eziningi, i-DVD kule DVD esiyenzayo ezabe kungama-videos achiyeneyo wagoqela zonke iy'ngoma abazithandayo, then kulama-projects amatsha wona lawa ngikhuluma ngawo ama-collaborations lamanye ama-artists achiyeneyo.